siyamangala ukuthi kambe uChamisa nguye obusayo na, nguye osipha indlala na, nguye osincitha imisebenzi na, nguye obulala abantu na, lokuhlukumeza abantu na. Imibuzo le ngiqondisa kini Mahlaba ezulu ukuthi sihluze ngesikhiwa kuthiwa uku-analyze lijule liye emkantshweni ngoba sesimangala sonke lapha eZimbabwe ukuthi sokulabanye abantu uChamisa lebandla lakhe engafaka ibizo omunye uyagijima ephambanisa, engafaka isimbo omunye uyagijima esiyaphambanisa, engafaka umbala we-party yakhe omunye umuntu uyaphambanisa. Namhlanje sesifake i-CCC, Citizens Coalition for Change, nangomunye wahamba wayafaka okufana nayo ezama ukugwenxa. Baba lamahunga-hunga bezu ukuthi sifuna ukufaka MDC Zimbabwe, omunye wavuka sebhalisile eseGoli. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza abantu bazwele isihawu esithi ngesikhiwa sympathy. Eke lintshele Mahlaba ezulu, wenzeni ubaba uChamisa?
AbeZimbabwe Convergence for Change laba bathi bazise iZeki Nyakenye, babhalise njengebandla kuZeki Nyakenye. Lisungula elenu lina iCitizens Coalition for Change, lalingakubonanga yini kalizange likukhangelisise khonoko?
Into yokuqala yithi baba Nkomo esaqala ukusebenzisa iCitizens Convergence for Change, bahle bagijima sebesithi libizo lephathi, hhayi lalingasilo bizo. Wayewungumbono esithi ngesikhiwa yi-concept yokuthi abantu bahlangane benze intonye ukubambana, okuthiwa yi-convergence. Khonaphana bahle batshontsha bayabhalisa vele sisebenzisa, kambe ngubani ongazange azi ukuthi yinto esaqala ukusebenzisa i-CCC, Citizens Convergence for Change, singakatshintshi ukuba yi-Citizens Coalition for Change. Size safaka u-coalition sesibona ukuthi abantu bathatha umbono wethu bahamba bayabhalisa, yithi abanikazi be-CCC. Ukulokhu ngabantu abathunywa ukusigwenxa.
Sizwa kuthiwa kuyaqhubeka ukuhlukuluzwa kwabasekeli benu abagqoka imvunulo yebandla, lithini ngalokho?
Kambe bengahamba betshaya abantu, amankazana labomama labafana labadala ngoba bagqoka izigqoko ezilombala olithanga? Lo ngumbhedo ongazange ubone ngushaka ngokwakhe. Kukhombisa ukuthi ibandla elithungamelwa ngubaba uChamisa libandla elimqoka elilanda ukuzafeza izikhalazo zabantu, njengoba libona amabandla amaningi asesebenza leZANU-PF. Lokhu sithanda ukucebisa amapholisa ukuthi hathi mapholisa, lingabatwa bethu, lisebenzeli isizwe, alisebenzeli iphathi enye. Yikho kuzahlupha khonoku ukuthi after sesibusa selibaleka lisiya kwezinye indawo. Hathi thina sithi mayuyu, amapholisa ngabatwa bethu, basebenzela isizwe, uhamba behlukumeza abanye abantu, akukho emthethweni.